John DC ndi chiti murara zvakanaka.
So kuizika December ba ku VOA Ndebele.
Divana ku studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo usibangilizwe usekhethwe ukuba ngomkhokheli webandla lezaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo usibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla koBulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba umnumzana Sibangilizwe eseziphethe esidukwini uza kokhela ibandla njengoyise na? Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula sibili kukhetho lolu. Abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufika ezikhundleni bebesilwa mfoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga eparty bezile ngobuningi lo manje besifakelwe ilimithi ngesizathu se-COVID. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi esihle beza abantu babayi 4,000 kuvenyu. Ngoba linani esijayele ukuba lalo nxa sisiba lama-congresses apho. Hhayi, unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje Nkomo ekuseni lokhu sivele ekhothi. Kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphiwe ekhothi ngoba kulamanye amalunga epharty akade sebesibophisile, bebophisa iparty babophisa loSibangilizwe or bamangalela iparty bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswanolo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe engabe phakathi kwabo. Kodwa-ke hhayi, sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress. Ukhethi umfo kaNyongolo, ukhethi umfo kaMjumi, usengupresident wezaphu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo, uyindodana kaMqabuko ubaba uSibangilizwe, kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini? Sibone mhlawumbe lithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi mfoka Nkomo izaphu uSibangilizwe ayithuthukise iyefika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalishiya ikulona abakwenzela izaphu. USibangilizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba abayishiya khona iyengele embusweni, obaba abayishiye ingekho embusweni. So kumele ukuthi-ke uSibangilizwe ayithathe izaphu ayingenisa embusweni. Amandla uSibangilizwe lawo njalo unethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kazifani, le mihla kayifani. ubaba uNkomo wenze uhle kakhulu ikakhulu ngendlela khona njengayizipha sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekeqe zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo uNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho ngumuntu owayengelabucili ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanike impilo ayebathembise yona kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamacili kezigilikiqilezi esilazwe ekhaya ndawonye labantu bempuma abetshwe amazwe entshonalanga abayibona abadala iiproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabola-ke ezimbabwe kunjengalokhu okuyikhona namhlanje so ibandla okumele ukuthi abantu bekhangelekile izaphu njalo usibangilizwe uzimisele ukuthi u-izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni fukankomo uzabona ngo-2023 izaphu izakuba lakho ukuthi ithole izihlalo iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iye embusweni
umnumzana mqondobanzi magonya lilunga lezaphu kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo yakhetha inkokheli entsha unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekokhela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura umnumzana Douglas Chiranza nguye osengumphathi ngcebo kuthi umnumzana Rosendu Zimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana umnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla umongameli Mnangagwa uthe njalo akulakuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube
ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibekwazi ukuthi kulilungelo naye lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo kuqala ngaye yena umongameli umnumzana Mnangagwa ukuthi abe yisibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe yisibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi e-US ezingathi abantu baseZimbabwe saziwa njengodlame kodwa asaziwanga ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi eziyabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyavela ziyevela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu kuqakathekile kakhulu lokhu akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela asebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelwela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi
ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kukaMnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje
Impawu ezikhona esizibonayo zidingisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma ngakuthi bediscussa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuthiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi umnumzane uShikwenza kakhulu usekelwa ngabaya empini okufana lama-ovets okufana lamasoja manje-ke kulamalanga sinxa sesibona lama-ovets eze siboshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma kulomthelela thize yiwo sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukuluka santungwane.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Kule polisa elibotshiweyo lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa ngumnumzana Maxwell Kubaba. Baningi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi phose amahlanu 46 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264 kuthi abahlatshwe esibili bafika phose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844. Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esetshile. Zithi amadamu la akasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebe-chebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu umnumzana Zwelithini Gabula oyesiteze kwana North.
Yingozi esesilayo-ke kathesi ukuthi amadamu asegcibelekile asefuna ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi. So kuyaswelakala-ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama-new dam sites. Kodwa-ke ama-dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi.
Boma labe kezi lakho bakhala ngodubo olufanayo. Kuthi umnumzana Finish Ncube.
Dameli salamanzi angani asangcono ifila dam. Lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu iNgoniwa. Ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi. Okungawukuthi amalangana lawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga. Izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka. Ngikhuluma akhona amadonki atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo.
Unkosikazi Matilda Dubo ohlala ensiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu.
Amadamu asecitshile elakithi selicitshile sibi akusela amanzi. Besicela ukuthi njengesigaba uhulumeni nje nga uyasigubhela amadamu la asegcibelekile. Siyakunxusa uhulumende ukuthi kasincedise kuleyo ikakhulu idamu lakithi ngapha emfelabuso elinye okuthiwa yimaputi.
Isakhamuzi Mawana uMnumzana Gabriel Moyo uthi isifuyo sezibanjwele madamu lapho zisiyanatha.
Nxa izulu lingabe lingananga, siyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukuba emadamu la, ngoba hhayi esifuyweni sokurongo silamanzi kasiselayo, akasekho sibili amanzi akusela. Ukudla bekusesekhona, manje ukudla lakhona nje utya nxa bomile kuyabe futhi inkomo zidle zinathi.
Ngaphandle kwamadamu asethile, izakhamizi emangweni yaseGungwe, Guyu lasemathulunkundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emihlanu edlulileyo alokhu engakalungiswa. Izikotsho ezikhona lazo zibikwa sezandelwa okudala ukuthi ziphelela ngamanzi kwezinye izikhathi. Isikhulumeli sogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority Zinwa, unkosikazi Major Manyonga, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona nesimo samadamu kulesi sabelo. Kusenjalo umbukiso lonyaka weMatabeleland South Agricultural Show ugalile izolo eGwanda emalutshwana amankampani abukisayo. Umgcini sihlalo walo mbukiso uMnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siloke sikudaba lezemaphandleni, izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakumafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi uMnumzana Mokincube.
Hayi, isikolo sakomafa sesizamile sibili, sesizamile ngoba besesiqalisa manje sesiya ku-roof level, sesiya ku-roof level besilokhu sishotashota ngama-ringfosi azama ukuthola senza amalenkele amalenkele loko kuthiwa imkhoba. Hayi, sesiwafakile elastiki, so kusasa vele base beyikhuphula besiya ku-roof level. So kuthini by Wednesday, Thursday, hayi base beqedile sesibindi kufaka i-roof. Hayi, khona siyazama noma nje sizintandane siyazama.
Utshone ngokuthi lizintandane.
Sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje, kodwa isikolo singese ward 10 kubeke nje sobala. Isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman. Yikho ke isimanga sethu uza ngithi sizintandane. Makukhulunywa kuya ku two councils ngumama i-headman ngubaba pho, yikho sizintandane. Sisiqalile sibili isikolo esiproposa babakhona from there sesiyakhiwa, ngeke ubabone bese bakhona khona, yikho ngithi sizintandane. Lo siyaba simthuma kumbeni esiyele phambili asila. Njengami ngingu-coordinator, yimi esendithethe ama-position alalana, sokufanele ngi-contact u-MP, ngi-contact i-council, ngi-contact u-inspector. Kati indlela iyona ngokwayo eqiniso umsebenzi ka-council obefanele asebenze pho, asimboni. Yikho ngithi ngikubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo esise-ward 10 sidosa nzima singazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu, kodwa ke ngizwe kuthiwa MP usebenza lo council pho, silobunzima sibili. Weli uNkulunkulu uzangenela siphumelele isikolo. Hayi, uncedo yilo silucelayo kakhulu. Abalama-donation bakithi bangangicontacta iifoni zami 0774415886. Oyabe lafuna ukukuphostela kumbule truck asilayitshele ichebe-chebe kumbe ulani Geoffrey aphostele. Siledona kodwa akakangeni kakhulu yona ikhona.
Kuyini elisilela ngakho?
Kathesi sekufanele sigebhe amathoyilethi le cottage. Sithwele nzima. Abadala bathwala amatshe esidakeni, is about I'm sure kuwo 5 to 6 kilometers. Sithwala amatshe esidakeni siwaletha ngamakhanda, omama bethwala ngamakhanda.
UMnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba. uhlelo lwabesifazana namuhla selonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Nangwe xoxa lo Praxis Jeremiah uwe Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela ama-ward wonke akobulawayo angu-29. Njalo ngasikhuluma ngama-ward sengabelela ukuthi kuma-ward lawo la kulo mama abaphila kuma-ward lawo. So njengoba nasihlangane lohlelo lelo olusolukhona umkhuhlane wobhubhane i-COVID-19, siyagqugquzela njalo kuzakhamizi ikakhulu labomama abayibo abaphethe izimuli ezindlini ukubana lawo bafikeleke kumkhuhlane lowo okhona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma-lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngakho zonke indlela ukuphatha izakhamizi ukubana lazo zifinyelele kwi-information ena le khona ye-COVID-19 ukubana labo bangakhuseleka njani. Nakuma-radio station sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booker konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kuhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyasifisa ukubona inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni lezi?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu esilwisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu esilwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalifinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hayi i-COVID kumele kwenze so.
Masikhangele kulinyanga ekamfumfo eka-October kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Inake lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu esigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni asiphakameni siyehlolwa.
Ikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezihlukeneyo, kuke kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona akungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu esizama ngendlela zokuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lilenhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli, ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho luka-2023?
Obulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu baqale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sawuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona omama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogramu kwehlelo le ye-voter registration hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia kukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana ngezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum. Olivalelisayo nguProphetess Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye kuhlelo lamhlanje.
Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Zingali lishona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithoni lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima umdede sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
singakhangela this long stay off abayenzayo ngenxa yecorona kathi sebebuyele ezindlini ukuthi yakula manzi uhulumende wethu bayazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana khabasilalele thina esikuground ngasibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala sebengasithathu ngathi siyadlala sengakhangeli thina esearch angikwazi ukuthi ngakhuluma ngesithini khabakhangele abantu abasebenzelayo bayasebenzela abantu Republic of Zimbabwe. So uhulumende ngicela mariyu ngicela ukuthi ikhangele indawo leyethu ayijethe khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumakabaza sithatha sikhathi bani akula into eriht kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane eclinic abanye behambe ukuyodinga amanzi shuwa kungaba kuyimpilo okuriht khonoko sesikulumile sicelele isizwe lathi thina lapha ethethe
manje i-council kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
i-council akulalutho eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi i-council yagcina kudala ngama-early 90s izinwa yasesiteka over so hayi i-council isecelini but i-council layo okwakhathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye ihlelo ezibizwa lesingisi ukuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibhorani because edata akula zibhorani veli ngisho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungelampilo nxa kungela manzi ikanso iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukudinga ukuthi zingathola izimali engafaka ama-bowls but abantu balo mlando kakhulu ngayibo bona bezinwa ikanso anti njengabantu bageze izandla yes izazama ukusitshulisa nje ithi izazama ukubona ukuthi zizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele ekanselini zinwa lezi esaba kumele ukuthi bekhulumisane bezwanane because isikhathi esiningi idethe iyaswela amanzi nxa kungela amagezi so lapho kuphonjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesilabantu abakhulileyo abangakwanisi even ukuphuma phansi besiyo zikhela amanzi manxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edethi shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhuba wabo lo okucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi ime akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa isesicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le-problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe lamaternity case izolo and uyazi ukunxa kuyenzakala izinto zamaternity kulo kuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi ilinini leyi ngikhuluma so kungcolile ama-nesi ehlulele ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakale isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulashwa khona abantu indlu yangikona lapho umuntu uyabeletele khona shuwa kuyasebenze kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayiklinikhi kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hhayi abazama ukusiba serious lathi dara sagqina kuze kube nini
lo-ke bekungucounsilor Stanley Dorima odede ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone nendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chrisa siziphethe ngebezihamba phambili indodana kamnumzana Joshua Mkabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lesaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZANU-PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.